ikambele ndazi lisoselo ngu-Divine Mindirira kanye no-Washington Navaya ku-Telecase United lisoselo ngu-William Manondo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leMany Katamons linqobile Cranbourne Bullets nge-2-1 kuTeleherentals linqobile Tenex nge-3-1. Sikhangele umdlalo kakhilikithi. Iqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi linqotshwe ngama-wickets amahlanu liqembu le-Australia emdlalweni wakuqala ohlobo le-One Day International okhutshelwe edolobheni lase-Townsville. Iqembu leZimbabwe eliqale utshaya ibhola lathola amaranzi angamakhulu amabili lilahlekelwe ngabadlali bonke, kuthe le-Australia seliphendula libuthelela amaranzi angamakhulu amabili lanye a-201 for the loss of 5 kuma-overs angamachumi amathathu lantathu. Intatheli zindaba yezemidlalo uDumi Fraid Dlakama uchasisa ukuba iqembu leZimbabwe lilahleke ngaphi.
IZimbabwe ilizamile i-top order yokuthi namhlanje bathi labo they come to the party, kodwa i-middle order yiyo-ke ephambanise zonke izinto, ngoba at one stage yeyi 185-5 ukuthi kade kungani kuyathembisa ukuthi iZimbabwe izafaka amaranzi athe xaxa. Kodwa-ke ekugcineni kwangikhona kwaba le-betting collapse khonaphana ku-middle order-ke yagcina isitshaya 200.
Umdlalo wesibili phakathi kwamaqembu lawa ukhona mhlazi ngamachumi amathathu lanye, kuthi wesithathu ukhona mhlazi intathu ngenyanga ezayo. Imidlalo ye-One Day International iyosetshenziswa inhlanganiso ye-International Cricket Council ukudinga amaqembu azaphatheka umncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshwa ngomnyaka ozayo. Sikhangele umdlalo webhola labesifazane elokuqaga. Iqembu labesifazane elimela ilizwe emdlalweni wokuqaga selitshayelwe ihlombe ngokuphumelela kwalo ukuba ngelinye lamaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni lase-South Africa ngomnyaka ozayo. Wayeyintatheli yezemidlalo uThandiwe Moyo, yena osesebenzela iqembu lomdlalo wenguqu elobulawayo, sithi uthi leli qembu lenze into ebukekayo kakhulu.
Siyababongela ama-gems eZimbabwe ngokukhwalifaya for i-World Cup. Singabe sisemdlalweni etshiyeneyo kodwa siyabalandela, themba khona ngale bengahamba ku-World Cup bazafika beriprezente kuhle njalo iZimbabwe njengokwenza kwabo khathesi. Amhlophe kibo labo bonke ababu netball.
Umncintiswano wezwe zomhlaba we-2023 Netball World Cup uzaqhutshelwa edolobheni le-Cape Town ngenyanga kaMpilikazi ngomnyaka ozayo, njalo izwekazi lase-Afrika lizamelwa ngamazwe abalisa ele-South Africa, ele-Malawi, ele-Zimbabwe kanye lele-Uganda. Ngimele isizwe 7 ngobulawayo, ngingu-Joseph Njanji.